Loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani basakazi besitio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthengi wa isifongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlanti. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe kulesi simo esikusona ngenxa yombuso weZANU-PF oqale ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. Soke kulo mbhikisho lohlelweyo mhla ka 31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njengesizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayeneliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo lelo ukuthi aphume abonakalise ngokudemonstrator ukuthi kukhona okuthize afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile iZANU-PF uma isenza i-anti-corruption demonstration yayo akho umuntu okwayiphazamisa ayizange ethuselwe ngumuntu. Kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi maqondana la lokhu kutshengisela lokhu kufanele kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufanele bayenze leyo demonstration. Ngizengezwa laphana uChina Masa uspokesperson seZANU sikhuluma ngokuthi uzafisa nokufisa ukuthi uChamisa ayilide leyo demonstration ukuze bambonise okuthile singaziyo ukuthi yikuphi lokho abafuna ukumbonisa khona. Ekungixakayo ukuthi njengalokhu ngizile ukuthi i-organization noma ilena i-demonstration le i-organize ngama-civil organization. So ukuze kukhulunywe ngoChamisa specifically asazi ukuthi udaba lolo luqhamuka ngayiphi indlela. Bese kuthi laphana ngizile umnanga kwayiqhuma ukuthi yena bafuna uqeda i-corruption babamba amahlelo amancane amakhulu. Kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi i-corruption into eZANU iqale iZANU njalo yenziwa iZANU. IZANU nje yona ngokwayo vele i-corruption ngokwayo. So ke asazi ukuthi bazayiqeda njani i-corruption njalo kube ngabanikazi bayo.
Ngithukulibingelela lani khona ngapha elibambisa isimbi emazweni. Ngithukulibingelela ngezindawo zihlobo zikaThixo. Ngithukulibingelela kustudio. Kanti ke ngikhuluma lo Ncube uSimon eseBotswana lapha. Hlobo zikaThixo ngilesikhalazo esikhulu kini balaleli lani elibambisa isimbi emazweni. Umkhuhlane lo ukuze siwunqobe hlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane. Ngoba kathesi mayelokhu livumela abantu bengene emabhoda, livumela abantu behamba emazweni, livumela abantu bebuya, sila kula ncedo lokhu ukuthi lili abakwarantani bayenzana kula ncedo. Abantu kufuze beme lapha bama khona. Laba bangamadabula apho bayatshaya amadabula apho bayangena bayadipota bayatshaya idabula apho futhi bayabuyela. Umkhuhlane vela ngokuphela hlobo zami kodwa sicela ukuthi uhulumeni ezama ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele amabhodi akungabi lomuntu ongena avela kwelinye ilizwe. Akume nje kungabi labantu abangenayo kunyusa angcono kungene izimoto zokudla nezimoto zedizili nokunye nje okuqakathekileyo nothi lokhu ukuthi abantu bephonge ukuhamba nje kuthiwa bayavalela bayavalela. Ngiyacela zihlobo zami ngicelanga ukuthi lingincede kakhulu izihlobo zikaThixo ngoba lokhu shiwa kuzisa usizi kakhulu. Kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga omkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzele leni zihlobo zikaThixo. Ngingela amaningi mina ngithi nantiyana sili mathunzi seliyoshona.
Studio 7 family lijani Nyati Matelogen South. Yeah, just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe. Kona sesiyeqinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona lobuhlobo. I mean, how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000? Then next to that abe sekhweza ama fees ama colleges to around $19,500 and yet abantu kuyibo kumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe sebe admit ezibhedlela kumbe basema colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000. What kind of a leader? Honestly, I mean, I seem to remember not very long ago a campaigner, UED, he said he is a listening president. So my question would be, who listening president bungena ngapi ngoba kathesi namba abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone le plan sikwanise ukuphila labantwana and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana abakhala ngayo the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele baboshwe abantu ukuthi bafuna ukuvuka bavukela uhulumende bafuna ukugenqa uhulumende angikwazi ukuthi is that the democracy was talking about is that being a listening president akade khuluma ngakho yini
labo ve kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo ne WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318